into eyenzakala lapha eAmerica sonke siyikhangele. Kodwa-ke kakhulu kufanele nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenzela ukuthi sithi ukucabangisisa kahle ukwenzela ukuthi sibe lama-answers angcono. Before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi azabe ngu-president, ziningi izinto abalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza. Kodwa-ke sabona futhi ebeqhubekela phambili siyanqoba esiyanqoba kuma-elections. So mina lokhu kwenzakalayo kathesi ngendlela abatshengisela ngayo isapoti abaseluhlwini lwakhe, ngibona ngathi uTrump still noma kungaze kuyeyiwa kuma-elections ngakwehlulile ukuthi i-impeachment le iphumelele, still kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani lokhu ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambanisa?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili bemnikeza usekelo ukuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engingasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso situla akiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu, njalo yinto eyabiza khipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi bamprotect uTrump ukuthi engaze ephume, njalo ungaluzisi ibandla lakhe ama-point ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo, noma nje kungabe bekunye bekukhanya baningi abakubonayo. Bakhona abanye engizokuxoxisana nabo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga. Kodwa-ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo, yikho beqhubekela bemnikeza usekelo. Njalo kodwa-ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe laphana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections. So kunkwana kulelalisayidi lendana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibenefitayo ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana. Ngendlela imithetho yakhe athi efika wayifaka eminye esapota kakhulu izikhulu zakwele Melika, yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngayo okwenza abelokhu elosekelo?
Into eyenza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokhu elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo, akhuluma ngayo engathayi inja efihla umphimbo. Ngumuntu othi nxa ekhuluma akhulume nje into ayibeke njengokuba injalo. Kodwa-ke okunye kunkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu abakuthandayo kunkwana, njalo baningi kakhulu abakwesekayo kunkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazibekhangela ukuthi kodwa-ke nxa simkhangela yena ikuyini okukhulumayo, ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande. Ubufakazi uhlupho lapho olukhona ukuthi ubufakazi lobo nxa bulethwa ngibona ingathi kusasele izinto eziningi ezishotayo ezenza ukuthi ngabe ubufakazi lobo buyaqina. Kodwa-ke kathesi asibo bufakazi kahle kahle esingathi ubufakazi obuqinileyo, kakhulu singathi ubufakazi labo singabubeka i-criticism ezivela kuma-opposition. So konkwana kwesinye isikhathi nxa ungakukhangela ngoluhlu lomthetho uphinde ulukhangele njalo ngoluhlu lwesipolitiki kuba lo mehluko. Nxa ukhangela ngoluhlu lwesipolitiki sekusiba nendlela eziningi abasebengazisebenzisa ukuqata noma mhlawumbe ukuvika ukuthaya indiva leyonto eyenzakalayo. Kodwa-ke nxa sesikhangela umthetho wawona uTrump akula muntu ongakwaziyo, bayakwazi ukuthi wawona yinto ayengafanela ukuthi ngabe wayenza lokhana nxa kulandelwa isisekelo sombuso wase-America esiyiso abasebenza abasibala nsuku zonke. Kodwa-ke nxa sebesikhangela bejikisa ngabo politically bayamsekela ngenxa yokuthi bona bayazi ukuthi nxa kungajika kube ngaleyo ndlela kusuzokuhambe kahle.
Sesikhangela ukhetho oluzayo, la malunga ebandla lama-Democrats akhangelele ukuthi angancintisa kumbe umnumzana Joe Biden kumbe umnumzana Bernie Sanders ungasebeqondane laye umongameli Trump ozala nkomoni.
Kungabe kuhle mhlawumbe nxa ukuthi baye badinga abanye abantu abatsha mhlawumbe noma abasesebe abasathisa kwezepolitiki okufana mhlawumbe lendlela u-Obama angena ngakhona. Kodwa-ke laba o-Joe Biden isibala lalomunye ubaba lo ngabantu asekelwe babekhona laphana behluleka. So ayikho into ezatshintsha. Mina nje nxa kusaseyibo bona laba abayibo ama-friend runners abazabe begijima phambili against u-Donald Trump, ngibona engathi uTrump still uzaqhubekela phambili uzabanqoba kakhulu. Kathesi-ke uzabanqoba more than indlela anqoba ngayo Hillary Clinton.
Balutshwana ababevele bekholwa ukuthi enganqoba unkosikazi Hillary Clinton, inhlelo zakhe ziyaphumelela, kuyini ngayo abantu abangabe bekuthanda?
akakhulu abantu into engibona ngathi esisenza ukuthi abantu bengathi abeAmerica sengathi bayamthanda uTrump kungenxa yokuthi since sekulokhu wangena umnotho waseAmerica ukhanya uyandlondlobala ukwedlula isikhathi sangemuva. Ubudlelwane bakhe lelizwe elifana le-Middle East elifana le-Israel konkwana lakhona kuyamakhela isithunzi ukuthi aqhubekele phambili engumuntu othandwayo. Kodwa-ke nxa ungakhangela kakhulu labo abanye abangathi bayaluza ama-elections ngabantu ababe kukuthi baye babeka inkulumo embi against abantu base-Israel okuyiyo enyinto engathi ingumgogodla kakhulu kwezepolitiki yase-America. So konkwana ngibona ngathi ilapho afike khona wakuchaya khona esikhonkosini wabona ukuthi wakufunda ukuthi lapha nxa ngingenza kanje ngingaqinisa umnotho kwele Melika ngiphinde njalo ngiqinise nginikeze ama-Jewish people i-assurance ngoba kuyibo njalo abaphethe ezomnotho kakhulu elizweni lase-America kuzakwenza ukuthi bamthande kuzamenza njalo ukuthi uZulu wase-America ube neqiniso kuye ukuthi lo nguye umuntu ongasikhokhela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngezinye indlela singathi ngumuntu okwaziyo ukuthi avuse njani ukuze abe losekelo.
UDonald Trump into eqakathekile fakathi singayikhohlwa ngeyokuthi ungenile kwezepolitiki kodwa lwana umuntu lona waqala wabe ngosomabhizinisi. Waba ngosomabhizinisi owadlula kumasekizi amaningi okwamenza wabe lokukhalipha okukhulu kakhulu ukufunda nje umuntu ngokwazi ukuthi umuntu kuthiwona. So konkwana kwamenza ukuthi akhaliphe kakhulu njalo abekwazi ukuthi into ayidingayo noma into efunakalayo ukuthi ayenze ukuze ukuze uthi abe ngumuntu okhethwa zinhliziyo zabantu wakufunda ukubona ukuthi lokhu lalokhu nalokhona yikho okungamenza ukuthi abe ngumuntu ophuma phambili. So kwaba yinto emqoka kakhulu kuye njalo abantu ama-advisors yakhe ngabantu abakhaliphileyo abakwaziyo ukuthi psychologically abantu ungababhitha ngayiphi indlela. So iqembu lakhe asebenzisana lalo nxa lingakhangela i-cream yonke leyo ephezulu kolaphana kwe-executive committee yakhe ngabantu abakhaliphileyo abayibo bamncedisayo. Kodwa-ke kakhulu yena nxa sesikhuluma kakhulu yena ngumuntu okhaliphileyo njalo ngumuntu okwazi ukuthi abone ukuthi abantu bafunani.